La endabuka khona kuthiwa khona imboza kayibaselwa iyachithwa awulungisa imboza ngokufaka umlilo ube mnenge ngokungezelela inkuni uthela impuphu njalo kugcina kuphela impuphu kwaphela inkuni kwafa ibhodo kodwa yonisa lilokhu imboza njalo le yimboza okwenziwa nguhulumende ukuzama ukubasela imboza kayichithwe kayichithwe iyonakele ayisozilunge uhulumende uyehlile ukuphatha ezomnotho ngendlela efaneleyo uyehlile ukuphatha ezepolitiki ngendlela efaneleyo ezomnotho zethu vele kazigcilanga esisekelweni esifaneleyo kanti ke njalo imali ukuthi ithenge ngendlela efaneleyo idinga ukuthi labo abayisebenzisayo bayithembe bathembe ezomnotho bathembe lalabo abaphethe bepolitiki konke lokho kakwenzakali kakukho imali kayithembakali ababusayo kabathembakali abaphethe ezomnotho kabathembakali lokho akuzamayo nje uhulumende uzabulala izinto ngendlela lo kakhulu njengalokhu sibona amakhampani esevimba izinto akade ezenze encedisa abantu.
Kungaba kukhona yini Ncube okuhle okwenziwe yilumthetho mhlawumbe okungabonwa ngabantu abanengi njengoba uhulumende ewufake esithi ujonge ukuqinisa umnotho.
Akukho okuhle esingakuboniyo ngoba vele kakukho into lisegcekeni nje isebaleni isefusini akukho zihlahla akukho kulahleka siyakubona konke ezomnotho ziyabehlula ukuthi bazibambe ngendlela efaneleyo kanti asonto eqalisa manje uza ungabuyela emuva khonale ngabo 80s bekuvela kahle kamhlophe ukuthi bayehlule ukuphatha ezomnotho zazi lokho ezidilika kwangena iSAP zazi lokho ezidilika imali yeZimbabwe ngo 97 iyadilika yadilika yacina iphelile saka kuma trillion kwakhitshwa amazero abuyela amazero kwakhitshwa amazero kwangena abantu abakwazi ukuphatha ezomnotho ngo 2009 sekule umhulumende ohlanganisayo zama izinto ngendlela efaneleyo kwasuka lapho kwabuyela futhi ezandleni zezano PF kwadilika sekufike namhlanje into ibonayo ukuthi abantu abehlulwa ukuphatha ezomnotho ngabezano igovernment yezano PF hayi kuyayehlula ukuthi babe belokhe bephiwa njalo ithuba elinye ithuba njalo enye ithuba lokudiliza ngibona abantu bezimbabwe babe bengahlakaniphanga babe bebasela imboza kulokuthi bayichithe.